Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 Mfufu 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba zibanjwa ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemaswingo ngomgqibelo.
Abuza ukuba close kwabo neofisi likamongameli onayo umongameli, abanye ngoba behlobene laye, abanye ngoba bezalwa lapho la azalwa khona.
Umsikeli wesikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni icala lokuba nguthathawese.
Kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo, into emenza ehlale ngani ngumangoyi ochaphamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges.
Kodwa yena umnumzana Khaliphani Phugeni uthi umnumzana Felix Magalela Mafasbanda kazi akukhulumayo.
Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu, lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kuthi uthi laye uzoba lamahloni abone ukuthi angim-athaki yena, naye besedlala kahle. Manje ngiyabona ama-athaks akhona lokhu ekukhulu esiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli zindaba zibanjwe ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemaswingo ngomgqibelo. UMohadi lenye inkokheli yebandla lezanu PF bese Good West ukuya phawula umkhankaso welunga labo umnumzana John Baratza ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela lesi sigaba edalele ePhalamende. Lesi sigaba siza kwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo ngoba omunye wayencintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi umnumzana Christopher Mutonori Rhodes wabhubha engozini yemota. UMohadi ubikwa obesethula amazwi akhe, wezwakala esithi ufuna amanzi okunatha, andubana waqaleka wawela phansi. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Tendai Chirawu, ubikwa ebize amapholisa ukuthi bamncedise ukucitshisa intatheli zindaba imfanekiso kaMohadi lapho esiwa. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kodwa iphephandaba lobulembu eleZim Live lithi uMohadi olomkhuhlane wechukela uthalele engendizamtshina yohlobo lwe-helicopter ukuya kwelatshwa esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kunanzelele ukuthi bonke abantu kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni bayabusa kumbe bayabuswa, kuyafika isikhathi sokuthi bagule, kakulanto yethusayo. Ngakho ke kumele kube lula kubo bazifundise khona ukuthi noma ngupresident noma ngubani ongabe gula isizwe saziswe ukuthi umongameli kezwa kahle kumbe osekela umongameli kezwa kahle kumbe uminister othile kezwa kuhle, kube nje into ekhululekileyo njengalokhu sikubona kwamanye amazwe. Size saziswe lalokho okungabe kubaphethe, okungabe kuluhlupho lwakhe lowo muntu, ule flu kumbe uphethwe isisu kumbe ulalokho kumbe ule cancer kumbe ule sugar, kwenza kube lula ukuthi sibabone njengabantu labo, kabaziphathe njengabantu njengalokhu bengabantu. Kukhululeke nje ukugula komuntu osesihlalweni kakumangalisi, ngoba phela ukuba sesihlalweni kwakhe kakutshintshi ukuthi ungumuntu.
Okunye sikuzwayo ukuthiwa khona intatheli zindaba zicitshiswe amapikitsha, imfanekiso, lamavidiyo. Ubona njani wena lokho okwenzakeleyo nxa kuyikuthi kwenzakale ngendlela yona leyo?
Ilungelo lentatheli zindaba lelungelo labantu, nxa bekhululekile ukuthi bathathe lezo zindaba, bathaphe lezo zindaba, bazise ebantwini ukusho khona ukuthi ilungelo labantu lokwazi liyabe ligcwalisekile. Akufanelanga ukuthi uhulumende noma ngubani avimbele intatheli izindaba ukuthi zithathe i-information, zithathe okuthile zikudlulisele ebantwini, ikakhulu okubathintayo njengalokhu phela. Nxa kuliqiniso ukuthi angabe wile abantu bafuna ukwazi, nxa engawanga bafuna ukwazi kuso sonke isikhathi nje ukugula komuntu osesihlalweni abantu bafanele baziswe, kanti akufanelanga kuvinjelwa bezindaba. Kuyinto embi kakhulu kakhulu ephula isekelo sombuso, ephula umthetho, ephula amalungelo abantu. Ukuvinjelwa kwabantatheli izindaba kuvinjelwa kwabantu bezimbabwe ukuthi bazi.
Lo ke ngumnumzana Efihle Lancube ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni icala lokuba nguthathawese. UMafa uthi uPhugeni uhlala engothiye umjibila kulokuthi aziphandele. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe nguMafa.
Abadala balezaga ezimbili engizazisebenzisa. Bathi indlela ibuzwa abaphambili, baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izaga lezo ngiziqondanisa lo baba umfowethu Khaliphani Phugeni, ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoyi ocathamele ukuthi ebambe ijuba, esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi, kungaba le penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigoyisela nje i-clean ball kakwazi. UPhugeni into emangalisa abantu uthe ngezikhathi kusehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa, yena waba nguspokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe, kwaze kwayafika kuCongress ama-MDC amabili, enye i-MDCT enye i-MDC Alliance. Wasibamba isikhundla sokuba umkhulumeli we-MDCT esithi spokesperson se-MDC. Kwaze kwafika isikhathi lapho uMangwelo Kithi ababindana khona uKhuphe loMonzora, uKhuphe bamxotsha loMamguni, wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzora. Hayi, i-relationship yakhe loMonzora engani yalumela, kodwa wasala uze waze waphuma khathesi sisiya ku-23 August 2023, ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukansela noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okunqaka abantu khathesi ukuthi sengu-spokesperson Sengezo Chabangu, badobhene nini? Sechile yini ubaba uPhugeni uMonzora, njengoba sazi ukuthi uMonzora kaka-dissolve i-party, yena uzowa-dissolve i-parliament eyi-member kaMonzora. Namhla okumenza ukuthi ebe sesiba ngu-spokesperson kulo umuntu ozenza u-secretary general we-CCC, sejoyine nini ukuba yimemba ye-CCC? Yikho okulombuzo omningi. Uma ukhangela i-political science, kuthiwa kulama-puppets, kulama-opportunists. Hayi, yena siyo-puppet, yindoda eqeqetshileyo ebona kulesikhala ihlitshaya i-penalty engamuthi i-strategic opportunist. Khathesi sebambane lomsila kaChabangu deliberately ngabomo, ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili, ubaba uMagalela lobaba uShuko. So semelela isikhathi uma sokuthiwa uChabangu ka-appointe yena seseduze sehlala khonapha kuye kusenzela ukuthi egwegwe esinye sezihlalo zikasenetha. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele ezitshayela isiko yakhe yedwa lokuba ngumuntu ozabe sesiba isikhothamathe senye indoda yena ifunde kangaka njalo esazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma. Ngabe yimi uphugeni lo lwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto? Kambe ngingabe lokho engikhotha amathe abanye abafana na? Mahlabe Zulu, ungaba ungavuni lapho ngahlanyelanga khona. Khathesi uyangikhalela ukuthi ah sorry makhalela ede ngingazi irikholi yakho. Hayi ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi nguyowazi ukuthi kulani ngaphansi kwamakhapha kukapresident. Hayi kuyasidida Mahlabe Zulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa bathela umlaza, bathela isawudo, bathela idelele. Kambe sizakhala ngobani?
Lo ke ngumlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena uthini ngamazwi kamafa.
Ngiyabonga msakazi ithuba lokuthi lami ngike ngiziphendulele. Kudala ubaba uMafa engi-attacker edlala mina kulokuthi adlale ibhora. Twa playing the man not the ball. Ngiqale ngisa-ignore abakuqala ngoba ngumuntu omdala. Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kusho ukuthi laye uzoba lamahloni abone ukuthi angim-attack yena naye bese edlala kahle. Manje ngiyabona ama-attacks akhona lokhu ekhulu esiya phambili. Kodwa kungenza ngifisa ukuphendula namhlanje ukuthi usegcine ethi yena angikwazi ukuya ebantwini abantu bazongibulala. Ngiyabulawa ngabantu bengibulala kutheni? Ngubani ongangibulala mina eZimbabwe engibulalelani? Angacabangi ukuthi yena ngoba egcwele le nzondo leyalayo abantu beZimbabwe bayangizonda kulamuntu eZimbabwe ongizondayo. Laba abakhuluma bawukhulumayo anti ngamanga abatsheliweyo. Mina umsebenzi wami kuba yisikhulumeli. Ukuba yisikhulumeli akutsho ukuthi ngilamandla, akutsho ukuthi kukhona engikwenzayo. Kuba yisikhulumeli yikho khonokho ukuba yisikhulumeli. Ngiyabe ngiyisikhulumeli sokuqala eZimbabwe kuba lamandla lawo acabanga ukuthi ngilawo mina. Angilawo lawo mandla mina. Lento engiyikhulumayo yinto ekhulunywa ngubaba uThabang. Ngaso sonke isikhathi lingangibuza umbuzo, ngithatha isikhathi ngoba ngiqala ngiye kuye ubaba uThabang. Baba uThabang, nanku lapha sebefuna ukwazi lokhu nalokhu nalokhu and then bese ngibuya back kini. Okobuhlungu lo babuzwayo akhuluma ngama prostitute athina kuyayangisa lokho. Akakwazi nje ukupronounce igama lami ngoba uyibeneficiary yalokhu baba uThaba ngakulungisayo. Ngabe uqala aye enduneni zakithi la eMathebeleleni komthwakazi afika akhulume konke akukhulumayo ukuthi uKhaliphani uzobulala ngabantu, uKhaliphani kwathini kwathini, abuze nje abone ukuthi khonokhu okulungiswayo ngubaba uThabang. Njoba ngimkhulumela ubaba uThabang ngithi sebemthreatened bazombulala, ngase ngithi hayi mina ngikhona ukuthi ngikukhulumele. Sibone ukuthi siya induna zivumelana la yini noma zivumelana la. Akazi ukuthi yethi yena mina ngizohambisa amapolisa kuba uThabang, ngizohambisa amapolisa kuba uThabang ngoba amapolisa angamazi ubaba uThabang lapha khona. Kanti angithi ubaba uThabang ubese amapoliseni siyavula yona i-case ye-intimidation, the threat to violence, le threat yokumbulala. Amapolisa amazi ubaba uThabang kule police case evuliweyo. Ngiyabe ngingahambisa amapolisa kuye ukuthi kutheni. Angaba robha laba afuna ukuba robha, batshela amanga, baphakamisa amaphapho athini athini. Akuzu ukusiza muntu. Akhulume into eziningi ezingahlangananga, ngizidingela imali kwathini. Mina izimbabwe yonke iyakwazi, ngikhuluma emini la ngalibalele, ngikhuluma noma ngiseparliament, ngikhuluma noma ngikuphi, angikaze ngaba izani langeliyi-1. Ngangile plazi mina engangili-applyele iplot, imfethu engangili-applyele enyathi ngesikhathi sikaMgabe ngalithola, ithe ingena le government yangithathela lelo plot. Angila-plot, into engilayo mina empilweni yami, yindlu engayithenga ngemali yami, engabuya layo ngisebenze eGoli. Iyo yodwa into engilayo mina. Mina ngakhuza ngokuthi ngisebenza lezi kanjani yena ule plus balakho konke ungizonda nje ngoba mina ngithe babuchaba ngivumelana lawe ukuthi abantu okumele bangene bamele iMatepeleland eParliament ngabantu abasuka emabazalo eMatepeleland inzalo yeMatepeleland nandi cala la manje abantu nizobamela ngithini mangabe ngiyabe nisaba ukumela into esegcekeni kangaka into isegcekeni abantu bemaswingo bamelwa ngabantu bemaswingo abantu beChinoyi bamelwa ngabantu beChinoyi abantu bemanikaland bamela abantu bemanikaland kanti manje icala lingapi mangithi babuchaba ngumvumelana lawe ukuthi abantu beMatepeleland abamelwa ngabantu beMatepeleland so uyazama nje umuntu omdala inhliziyo yakhe ibuhlungu akumina ngimbizile eParliament angilawo lawo mandla okumbiza eParliament engikwenzayo ikuthi babuchabanga njoba lingakwazi ukumthola limdinge kodwa inkulumo kumele iyenzakale ngikhona mina ukuthi ngikhulume ngoba ngiyakwazi ukumthola angitshele ukuthi hay fokaphukeni kuhamba kanje 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 ngimtshele so laba abatshela amanga everyday azama ukukhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho kana akuhlangane lami lokho akudinge mina
lawo ke ngamazwi kamnumzana Khadiphani Phugeni asithumele wona ngocingo. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi kulabembi begolide abane abafileyo ngemva kokudilika kwomgodi ekhangela mine esigabeni seMashonaland West ngolwesihlanu. Izidumbu zabafi zitholakale zasiwa emochali. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uthi ibandla leZANU-PF alisoze lenze uhulumende womanyano lebandla leCCC lize lizihlele lelibandla ngoba kwakathesi limadasadasa. Okumanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 angibulise kinlonke basakazi labalaleli obingelela ngcube ngcube odabukela uphana esigabeni saselutho ngiyabulisa nje ngijabulela ukungena kulelo hlelo ngelawo nje amaningi ngiyabona
ngibingelele enkundleni ngithi lichona njani basakazi kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu othi yena ungumlandeli weTCCC kodwa njalo ufuna ukubi sela izano ezikhundleni ukuthi izano ithole i 2/3 majority kuyadinga uswele ukuthi kanti usengeza uchabango ungumlandeli we TCCC onjani ophikisana lento yonke enziwa liqembu odelela abakhokheli benhlanganiso odelela nje yonke into abakhokheli bephathu yabadelela yabayeyisa manje ngaleyo ndlela uma exhochisa njengalokho okwenzileyo ufuna kwenziweni kungene izano ano kuba yiyo ebusayo kuthi uthi usengezo chabangu la ephela uyi opposition ye TCCC manje ungathi iqembu ulilandela kuyo i opposition yalo kuyabe kusenzeka kanjani kube sekusiba labantu nje abafana labo Khalphani Phugeni lapho Khalphani Phugeni into yabo le bayenza kudala into abayenza kudala labo Witness Dube bazenza ama opposition party kodwa bahamba bediliza lawo ma opposition party kunini behamba bediliza i opposition party kunini badilize DC bayiqeda du lamhlanje futhi sebeqalile sebelandelela uChamisa sebedilize iTCCC beyiqeda du bethunywa izano besebenza nefana angiboni ukuthi umuntu olengqondo mpela opheleleyo ofisa inguquko eZimbabwe engayenza lokho kwenzwe ngusengeza chabanga aya ngiboni shem
abantu beMRP yayangisa selimi ngemva kwezano nomna ngagwali ni supporter uDoti lo abawenza very call ama MP inxa kuba desperate ukuthi basafuva savotela obulawayo nalani Andi Pizmaje dia supporter. Kisupporta manyala lawa. Ayenzwa izanu. Yelo chava. Seri koshu kuti MRP la isi tirigili. Tirizwa izanu futu. Nguti manje. Basule gilu utola mchivini MP yotwa. Noma ikansela. Nga uti zanu iba nyundezele. Meshule ukangasa. Meshule ga ufara mchivini ama MP. Izanu ya nyundezele. Manja ama amalunga MRP. Apa jete. 3 years. Mepika venga unanga. Venga lakala. Una izanu babo pije babo pije. Manje nalili ngangazumbela cabanga ngiyasupporta manje likhohle ukuthi izami lenzani tiphisi manje liyasupporta udotilo sicabanga ukuthi abantu bakobulawayo bona bayizilima yina abanga athi bengavotela laba bantu basebekhitshwa izanu lo chabango abayizilima yina ukuthi bona babonanga ukuthi baright yina yena esele kubona lo chabango lezanu ukuthi barome akuyangisa lokho elikwenzayo lokho akelizinuka amakhwapha madoda lihlukane lezanu nyabonga umasenga ngilapho kobulawayo iphumule madoda
Studio 7, linjani basakazi, hayi siphilile. Hayi mina ngimchuma lapha eBotswana, ngikhathazekile kakhulu ngendaba kaChavangu. Ukuthi uChavangu bekungela yini enye indlela abengayenza ngayo kuloku khipha amaparlamenti lamakhanseli emsebenzini ngoba nawo senike iZANU-PF amandla wonke. Bekungela ndlela yini angareza ngayo indaba yakhe ephathini ukuthi kulungiswe lapho kulungiseka khona ngoba makunje abantu bonke bekhala ngeZANU yena siyanika futhi iZANU amanye amandla. Oh, liyangaphi izwe lethu bantu siyangaphi sibile ezweni lakithi leZimbabwe Chavangu Chavangu shuwa sidubeka kangaka sisemazweni abantu.
Studio 7 ngithona ngiqona njani thina siyatshona besicela ukuthi sitshele uChavangu ukuthi Chavangu cela wabambe amazwi akho lawa akhulumayo ngoba ekugcineni yazogcina uzisola ngendlela okhuluma ngayo. We are not happy indlela esiphila ngayo eZimbabwe phezu kokudlala ukhuluma amadisinyonkolo lawa akhulumayo. Chavangu siyakucela wabambe amazwi akho ukuqabela sikuthi sithula sikubhekile and yazi ngiyasethi ngakutshela njani sikubhekile. Ungacabanga ukuthi ngoba ukubaluleka eZimbabwe ubheke ungabaseZimbabwe kuphela noma ngaphi sikubhekile uzosola ekugcineni Chavangu. Siyakucela yekela into yakho yenzayo, yekela into yakho yenzayo Chavangu, yekela into yakho yenzayo Chavangu.
Vuka Mthokazi vuka. Thina siyakhala ngokuba sebuye wabuyela untaba kayikhonjwa ezweni. Njengoba enguntaba kayikhonjwa sazi ukuthi thina sesiyophephela ngaphandle na okhulumayo ngobuya.
Ninjani umsakazweni, ninjani umsakazweni? Cha nami bengidlulisa esacela ukubengelela mhlawumbe ekhaya. Ningidlulisele imiyalezo ekhaya abantu be-Studio 7 emaphane, ngibuya emaphane eGwanda eWillong phansi kwenduna uMathemba.
Studio 7 siyabingelela, siyabonga umsebenzi. Abantu beZimbabwe kumele bevuke emaqandeni bonke ngoba ma uthi uyaqathanisa ubona nje ukuthi into abayenze kuThokazi Republic laba abaxotshe upresident wakhona lo uQondiswa ifana ncamashe le nto eyenziwayo la fana laba osengezo Chavangu lalawo Khaliphani Phukeng bayinto eyi-1 ifazi engene ngale kwe-MRP bazama ukuyifaka lalapho ku-3C. So i-3C kumele abantu bezanu into kumele bebeyazi ukuthi i-3C asokachamisa asokabantu iphathi yabantu asoke ba-DZMDC sabachiya khonapho odaclas monzola labo witness dube gcine bebuyela besiya kuzanu. I-3C ayitsho lutho, thinto esifuna ngumuntu okhulula amazimbabweni emaqaneni kasathane awezanu since 1980 omnangagwa beqhwaga izwe ngenkani behlukumeza abantu bebulala abantu bengavusi nomnotho. So uChamisa noma ngaze bamlandela lapha angena khona aphume belokhu bedilize igama akusho lokuthi amazibabhweni asekhathelisana and azozikhulula noma kanjani ekugcineni. Akufanda lokho abafuna ukukwenza lapha ku-MRP. Amazimbabhweni alandela lapho okuneqiniso khona. UChamisa maye ekuhlakaniphile kazibambe kanjalo ukulandelwa kwakhe ngamazimbabhweni ekhulula amazimbabwe.
Studio 7, sanibonani zokindawo khonapha ekhaya nonke. Hayi bani bakithi, mayizofundwa le message ifike endlebe enza abantu bonke. Niyabona nje ama-election azayo ngo-2027, bani bakithi singayihluphini ngokuvota, singayihluphini ngokuvota, siyihlaleleni ngoba angeke usisize vele, shuthi kuyakhombisa ukuthi angeke siyikhiphe izana. Singavotini bantu baseZimbabwe nonke kusale bona beyivotele bona bebodwa bevotelane bona bebodwa abantu bezano nabantu baba basema officeini labo bezano nezeki yabo neFAS yabo labo bevotelane bona bebodwa thina nje hayi besingavotini bantu bakithi oba ukhetho lethu alibonakala ukuvota kwethu ukukhala kwethu akubonakala oba end of the day ujikele umjoji lobaba lo onenhliziyo embi leka Satan athi yena uwinile singavotini bantu bakithi sikhohlane ngalokho into nje engidlulisayo kancane imessage ebantwini ukuthi mangabe yofundwa le message abantu bakithi bezwe dilukandaba mandebela manje asivoteleni nje iphathe yodwa makufike eminyakeni olandelayo sivotele iphathe yodwa nje yamandebela iyona mhlambe akwazi ukusiza kodwa ke ngoba vele bayikhethela bathi bona umbuso bayikhethela noma bawinaba bawinile so kuyakusiza akusizi umuntu eyalela engafuna ukuphuma endaweni ebonayo ukuthi fanele iphume kuyo engayona yakhe esenza ngathi indawo yakhe asiphumeni bantu bakithi singabavotelini eminyakeni olandelayo abavote bebodwa nje ungathi ngabe kuyahlangana abantu baseZimbabwe bonke behlangene beke nje beyitshele nje ukuthi njengoba kuma election ukuthi aka campaign bengangena ama voting bephume nje kukho lokho bengavoti bezivotele bona bebodwa bephinde beziselecte bona bebodwa besho ukuthi bawinile bebodwa ngoba others akusizi lutho ukuvota kwethu phelela nje emoyeni kuba indonga ezimuka nomoya ngathi yithisha efake ephepheni ephelela nje ephepheni emanzini yabona nje ukuthi ithisha uma ifake emanzini ivele incibiliki iphele so others nothing fana naloko singavotini bantu bakhumeni kuzana abazivotele benze konke abakwenzayo ngokwabo
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Israel abikwa elokhe ezilolonga ukungena kwele Palestine kuyalwisana lebutho leHamas. Kodwa ele Israel liqhubekele phambili lihlasela amabutho eHamas liphandle kwePalestine. Kubikwa kulamabutho akwele Israel adlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 amele ukutshelwa nje ukuthi lasiphi isikhathi azangena kwele Palestine. Ukuhlaziya udaba lwempi yase-Israel siqoxe lo cubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukuchawe Israel kufana lokuthi kuchaywe umntwana weAmerica. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikholi ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba iWorld War 3 ngenxa yendaba yonale eHamas leIsrael.
Yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi iWorld War ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khona lapho kubo 1300 kumbe 400 gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu enje ukuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukhangela ukuyidliza kwakhona hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikhona bezangena ke bayiphakathi lapho kulabantu kazana khona njengoba nchilo ukuthi banenga bangesoze ukuze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okujine. Kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi, bancitshe ukudla, bancitshwa amanzi, lakho ngokunye okuza kwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma, elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha. Manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi, so asazi ke khonapho baba, mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Hello ke ngomnomzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseTexas khona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangela inhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba zibanjwa ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnomzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni weMaswingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.